Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakatheni kumpalakazi 2020 ngontungamile inkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kanye abantu bese berelaxe kakhulu sebehlangana emcimbini bebaningi abasayigcini ne physical distance leyo adinceda ukuthi kwehle izinga lelo.
Kulo yedwa obulawe i-COVID-19 eHarare izolo labafika phose ikhulu ababanjwe lomkhuhlane elizweni jikelele.
Uhulumende lo okhona kathesi, uhulumende wolutho, ngala vele usizi.
Kunanzwa ilanga le-Human Rights Day namuhla, abanye besithi uhulumende kamnankagwa ubusa ngochuku ukwedlula okamugabe. Lanxa izulu lisina kuhle endaweni ezitshiyeneyo, abanye bathi balakho ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo yedwa obulawe i-COVID-19 eHarare izolo labangamachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu 95 ababanjwe lomkhuhlane elizweni jikelele. Lokhu kukhuphule inani lasebedliwe ilomkhuhlane kuleli laya kumakhulu edlula kancane amathathu 304. Phakathi kwababanjwe ilomkhuhlane isolo abangamachumi amahlanu lanye 51 ngabakobulawayo njalo abalichumi lantathu ngabeHarare. Kulabahlanu emashonaland central, abane emathebeleland south, abayisishiyankalombili emaswingo, abayisithupha emidlands, labayisishiyankalombili emashonaland east. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi ayisishiyankalombili lanhlanu 85 abafunyanwe sebepholile. Inani lalabo asebebanjwe lomkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 11,007. Asebepholile bona bakhwele baya ku 9,147, kuthi abalokhe begula bakhwele baya ku 1,556. Umkhuhlane lo umemetheka ngamandla kulezi nsuku kuleli lasemazweni omhlaba atshiyeneyo agoqela ele South Africa, lapho umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize azise khona izolo ukuthi leli lizwe selingene kugagasi lesibili lokuhlaselwa yilomkhuhlane ngamandla i-second wave. Ukumemetheka komkhuhlane lo kwele South Africa kuza ngesikhathi imingcele yeZimbabwe isivuliwe njalo kukhangelelwe ukuthi inengi lezizalwane zeZimbabwe elisebenza kwele South Africa liphenduke ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kuyacaca ke ukuthi after ama stringent measures lade ekhandi ukuthi kube nama lockdown ama level a hard kuthe makuvulwa mhlawumbe abantu abasazange balandele kakhulu imigomo le bekiweyo ugqoka ama mask ukugeza izandla ukusanitizer. Yebo khona kuyalandela kodwa kukhanya abantu bese berelaxe kakhulu sebehlangana emcimbini bebaningi abasayigcini ne physical distance leyo adinceda ukuthi kwehle izinga lelo. Siyesabela thina ukuthi uhulumeni uhulumeni agcina se decide futhi ukwenza ama lockdown la ahash adala ukuthi isimo somnotho sibe nzima ebantwini njengoba libonile ukuthi ngesikhathi sama lockdown abantu bebelamba kanjani abanye bephelelwe imisebenzi kuvaliwe izinto eziningi siyakhuthaza futhi ukuthi abantu kungabe bakungcono nje baqala ukulandela lemigomo ukuze kuzame ukuncishiswa ukubhebhetheka kwalomkhuhlane
njengoba isivuliwe imingcele lokhu akusoze kubangele yini ukumemetheka ngamandla komkhuhlane lo emazweni akhelane leSouth Africa afana leZimbabwe
ukuvula kwemingcele kuyinto ade sekufanele yenzeke ngoba abantu kakhulu abamigrant kuyadingeka ukuthi nabo bebelokhe bebuyela emakhaya besiya bona abantu ababo nemideni konke kodwa ne-economies zesadikhi ukuthi zivuleke kancane zihambe. Lokho akusho ukuthi sithi thina awubhebhetheka umkhuhlane ugcwale kubo makhelwane abantu uma bephuma bengena eSouth Africa cha. Sithi thina bese kufanele kodwa ukuthi kube le movement. Kodwa ke kuzomela kube nama-conditions impela aqinileyo abonisa ukuthi kungagwenywa kanjani ukuthi umkhuhlane ubhebhetheke. Siyesabela kumanje ukuthi sesizwile ukuthi abantu bayathenga ama-fake certificates bechapha ngawo umngcele sokudala ne-corruption bangabanjwa kuyadiziswana yonke lento efana naleyo. Kodwa abantu bakunanzelela ukuthi uhulumende yebo vele ngiyokumela fake umthetho kodwa umthetho kawufakeli yena uhulumende ufakela ukuphepha kwabo abantu kungakho bona yibo kumele bawugcine lowo mthetho ukuze baphephe.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. LeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lokulondolozwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Ilanga leli liza ngesikhathi abanye besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi usevuke ubhofa ukwedlula okaMgabe kundaba zokuhlukuluza abantu lokwephula amalungelo abo. Bathi lokho kuvezwa sobala yikubulawa kwabantu ngamasotsha lamapolisa kanye lokubotshwa mahlayana kwalabo abasola umbuso weZANU-PF. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wathembisa ukuwahlonipha amalungelo oluntu ngemfanelo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, uthi ububi bombuso kaMnangagwa buvela sobala mihla ngemihla.
Into esimangalisayo thina njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, yikuthi uhulumende usuka yena ezitshayela izandla, ezitshaya ihlombe, ame phezu kwentaba, abizele yena ukuthi khangelani libone sesenze kuhle manxa sikhangela izindaba zamalungelo abantu. Kodwa thina sibona okuthiyanayo laye uhulumende. Siyadana kakhulu especially kumnyaka lo oka 2020 ukuthi sifike njengelizwe kumanye ama levels ekade singasazi ke safika kuwo in terms of ukwephulwa kumbe ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu. Asichayeli umgabe ihlombe lohulumende wakhe ukuthi waye kwanisa ukuhlonipha amalungelo abantu, kodwa siyakwazi ukuthi wayengcono kulalokho esikubonayo kusenzakala kathesi. Uhulumende lo okhona kathesi uhulumende webutho gala vele usizi
ukuze amalungelo ahlonitshwe ngendlela ezasuthisa abantu abanengi kuyini okumele kwenziwe.
Singakhangela iconstitution yethu yelizwe inikeza izinto eziningi njalo ile an expanded chapter i Bill of Rights chapter 4 iqamba kanye lokho kufuze kwenzakale ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe. Kodwa uhulumende ucina yena eziyenza umthetho. Uhulumende lo ufuze azifake phansi komthetho umthetho phezulu uhulumende phansi komthetho abantu labo babe vele bephezulu uhulumende abe uhulumende olalela intando zabantu kungenza kanjalo ilizwe lethu leli singabona lalo lichayelwa izandla ngamanye amazwe ukuthi liyabe seliyenze kakuhle kodwa ayikhona kathesi silo uhulumende ongalaleliyo uhulumende ozithi yena ukwazi konke siyabona kathesi izibhedlela lapha kazila ngitsho imithi abantu bayafa ezibhedleleni kulamalungelo khonapha awe right to health care right to life wonke wona lawa vele ayahlukuluzwa
umnumzana mavela sikhumalo ngohlanganiso ye crisis in zimbabwe coalition isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba Ugatsha olubona ngezenhle olweZimbabwe Parks and Wildlife luthi abantu ababulawe izinyamazana zeganga likhuphukile lonyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lolu gatsha luthi bangamatshumi ayisithupha ababulawe izinyamazana lezi lonyaka. Nyakenye kubhubhe abangamatshumi phose amane 38. Izulu liyana kakhulu ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kodwa kwezinye indawo izakhamizi zithi zilakho ukubhekana lendlala ngomnyaka ozayo ngoba selilinengi kakhulu kuthi ezinye zithi vele kazenelisanga ukulima ngenxa yokudula kwenhlanyelo. Isakhamuzi sePlumtree umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ngempela zinengi ingxaki ezilakho ukubangela ukuthi kube lendlala njalo ngomnyaka ozayo.
Kulezi ndawo amachibi ayengagcwala amanzi engagcina ngo-1974 izulu engalibona yilwendibonayo kathesi. Kwezinye indawo liyadiliza izindlu lezikolo ene engunanzeleleyo kulamalanga adlulileni besina isiqotho kodwa kathesi yalona liyana sibili lina kahle kodwa amanzi emifune ngangazigcwale isigcwala inkomo eziningiziwile ngemva kokuna kwezulu kodwa kathesi sokujabulisa ngoba sokubonisa ukuba lokuhlumahluma yiko kungani siyajabula ngibese ngikhuluma endabeni yabantu okulima abantu abaningi abakaqali ukulima ngobana phansi kumanzi abantu abalazo izinto zokulima abala nkomo inkomo njoba zicakile bazama ukuchaya esidi ngugajobho kathe sokufika indaba yokuthi kona liyancedisana ngokwamagodi yiko kwenzakala ekakhulu yibo abantu abacina bebengcono ukutholeni inhlanyelo leyo abachaya amagodi labangachayi magodi akula nhlanyelo abayitholayo ngoba inhlanyelo inzima ukuyithola babagandi iyadura izitolo balutshwana bazolima kungasiwo ukuthi indaba yezulu izulu liningi sibili kakhulu
kodwa nxa ukhangele wena isivuno siyathembisa yini esihle ngomnyaka lo ozayo
abagandi kasoze kube lesivuno esihle ngiyathemba ukubana izulu ngalisina kakhulu abantu basebeswela okokulima angibona ukuthi kuzaba lamanye amasimu qiniso lihle abantu bangasoze belime ngokubana sikwazi lele zulu elibuye ngobuningi kakhulu ngokubana ngawunanzelela indawo yakithi emathebeland kakhulu amanzi ahamba kabanjwa ukuhambeni kwamanzi lana kuzafika isimo esingakwaziyo unkulunkulu ngoyaziyo ukuthi ngakusiya fika ubojanyare lizaba lokhu likhona yini abantu basebezamile mebhe ukulima belimele emuva kube nzima yike ngibona usivuna so sibe khona kwezinsixala lizulu akhona lingana kakhulu kulaba asebeqalile ukulima nje kancane khona lokho abetha amagajobho kuzaba manzi kakhulu uthole ukuthi amabelelana aseqalile futhi layo egcine siba yelo indaba yamanzi.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi sePlumtree eMathebeleland South. MC Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isithathele abantu abanakanelwa ukuthi yizikhohlakali impahla engena ku-$5 million phakathi kweminyaka phose emibili edluleyo. Inkundla yeZim Live yona ithi inkantolo yeSupreme Court yethule isinqumo esiphoqa inkampani yendizamtshina iZimbabwe ukuthi ibuyisele emsebenzini izisebenzi zayo ezingamakhulu amathathu eyayizigumulile. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, salibonani ba Studio 7, DJ Advent ba Studio 7, boba bonkomo wonke, bobonke nakuduke khona ngapho, ngathini ngaphila mnandi boni pepe kulolu lakho likhona emhlabeni. Lapha amafishane nje ngikhaliswa inkincane noma enkulu. Siyabona manje ukuthi abantu sebethatha ama COVID test lawo besiye emakhaya emgwaqweni. Okuyinto ezahlupha kakhulu, angazi ukuthi ugovernment bathe beyicabanga bayicabanga njani le nto. Ngalaba bavele baqamba nje inani eliphansi abantu kade bengeke behluleke ukuya thatha ama-test, kodwa-ke ngenani leli eliphezulu abantu sebezothatha ama-test emgwaqweni, okuzoyenza ukuthi kuthole ukuthi sekuminyazeleka futhi nasemajele, behamba bebotshwa abantu bengena emajele bethatha futhi le mkhuhlane endleleni la. So ngabalehlisa leli nani, abantu bazongena ngobuningi, abantu baningi kakhulu abavele bezohamba besiye emakhaya, abadinga ukuthi bevakatshe, abanye baye ema-South Africa, abanye baye eMatswana, abanye baye eZimbabwe. So ngenxa yokuthi COVID-19 uma usuke e-South Africa i-800, uma usuke eZimbabwe i-$60, so imali eningi naleyo singayitholi kalula nje. Siyabe sifuna ukuyabona iy'muli zethu, sizazibona kanjani uma kuyukuthi inani likhuphuke ngendlela efana nale yokuthi sithole i-test. Okhulumayo ngumvundla uPhumlani la eGoli ngokusebenza. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balandeli beStudio 7 konke nabasakazi beStudio 7. Kungabongeka mangabe abantu besaphilile impela kulumhlaba magumbini onke amane. Yeah, hayi ngizathanda ke ukuthi nami ke bakithi ngiphawule nyana khona lapha ngendaba engizwile ezindabeni ebezikhulunywa khona lapha kuStudio 7. Bakithi ngizwa kuthiwa khona amaphoyisa ahlongoza ukubamba ukubopha abantu, kuthiwa bayahlukumeza bahlukuluza izisebenzi zikahulumende ebulenjini. Bakithi zindaba ezimbinjani lezi? Kambe abahlukunyezwayo nabahlukumezayo abobani? Umuntu unalo ilungelo lokukhuluma, freedom of speech. So ke ngiyamangala uma kuthiwa khona bakhuluma kabi ngezisebenzi zikahulumende. Zenzeni lezo zisebenzi zikahulumende? Kambe bangazisukela nje izisebenzi zikahulumende bezigcoba udaka nje kungekho into eziyenzile? Hhayi bantu benkosi, bantu benkosi, hhayi asazi ngoba hhayi kunzima lokhu kwakuthwelwe ngabantu baseZimbabwe. Okhulumayo bakithi lichagwane elikhulu Plumtree esigabeni sako siwukhanyani Ncube. Ngiyabonga, amen kuleyo ndawo.
Zalibonani lonke abasakazi beStudio 7 kanye labalaleli, ndibonge abasakazi beStudio 7 ujongo Chris Gant Marvelous kanye labo Gibbs Dube kanye noPlastic Jeremiah noboma Luthandekile Mhlanga. Into ingabe liphila njani? Hayi dina siyaphila ngegama lenkosi kanye nabontuka Milingoma Jonko Blessing Zulu. Into hayi siyaphila ngegama lenkosi. Hayi siyazizwa indaba yasekhaya sekuthiwa hayi abantwana bezikolo sebebanjwa yikorona kanjani, kanti wamna ngakengavala izikolo kakwani, izikolo zizivula umnyaka ozayo maybe corona le yabe singcono kanti umnaka ufuna ukusibulalela abantwana ukuqedela abantwana lama teachers uyaphila njani elizweni ma kunjalo azomnaka kwabo endlela oyenza khona akacabange kodwa hayi kanti kuhamba njani umnaka kwabo ehlukumeza abantwana lama teachers akanalokhu ukubahlukumeza athese sebandwa yicorona nakakho konabo but watshelwa kahle ukuthi izikolo azivalwa yena ebede hayi izikolo zivulwe athese abantwana sebebanjwa yicorona nakakho ohlezi but elizweni ethu siyahlupheka ngicela amarekhodi ethu la eke vulwa kati thina amarekhodi ethu avulwa lathi singabantwana bezimbabwe kana kumele evulwe amarekhodi ethu ezwakale
yebo linjani basekeli ba Studio 7 ibizo lami ngu-Travis Magazile ngikhuluma ngise-Bedbridge ngiyathaba kakhulu ngibona abantwana sehamba ezikolweni kodwa ngiyakhuthaza ukuthi abazali begqokise abantwana amamaski please uve sivikelekile emkhuhlaneni we-coronavirus siyakhuthaza ukuthi abazali begqokise abantwana amamaski abantwana bengahambi benjalo nje uve singathelelani umkhuhlane lowo siwuvikele ungafiki esizweni leZimbabwe ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisebenzisa i-nuclear ukuphehla amandla kagetsi lanxanje kulabanye abakusolayo lokhu. Usikomithi obona ngezamalungelo kumanyano we-United Nations unkosikazi Michelle Bachelet uthi zikhwelile izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abantu ngesikhathi lesi amazwe omhlaba ebhekane lomkhuhlane we-COVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Osemelele ukuqala umsebenzi njengomongameli weMelika umnumzana Joe Biden izolo wethulele uZulu umuntu asemkhethile ukuthi abe ngumphathi ntambo wakhe obona ngezomvikela. UBiden ukhethe onsundu uGeneral Lloyd Austin yena ophume kubutho ngo-2016. Umthetho weMelika uthi ongena kulesi sikhundla kumele abe seleminyaka eyisikhombisa ephumile kubutho. Kodwa njengoba u-Austin eleminyaka emine nje kuphela, uBiden uthe uzacela idale leCongress liyekethise limvumele njengalokho elakwenza kumphathi ntambo owakhethwa ngumongameli Donald Trump ngo-2017 uGeneral Jim Mattis. Kodwa kukhanya kuza kuba lukhuni ngoba bakhona ngisho labebandla likaBiden elama-Democrats abagoqela uSenator Elizabeth Warren abaphikisa ukukhethwa kuka-Austin. Sixoxele ocubungula ezombusazwe njalo engumsekeli kaBiden umnumzana Dan Moyo.
Indaba kasekretari we-defense ithanda ukathi ifuna ukuba nzima for uBiden la ngoba okokuqala vele traditionally usekretari we-defense yi-civilian. Kukalutshwane ukuthi ubone kungena umuntu obe yi-military ukuthi abe ngusekretari we-defense and then having said that yeah ama democrats la aqinisile la thona kumele umthetho landelwe ukuthi umuntu ongu secretary we defense kumele abe usiwachia ubusocha for iminyaka at least engu 7 eyisikhombisa and siyazi ukuthi u general Austin lo ule minyaka only I think A4 echile uba lisocha so yeah kule problem lapho ngoba akumelanga sitshengisa ama double standards ukuthi akumelanga sifane lama Republicans ukuthi siphombe ukuvota on partisan lines singalandeli imithetho. I think mina ngivumelana labo laba abanye. UBiden on the other hand like I think ngazanga ngicabangisise kahle lokhu maye cater uAustin
ama Republicans wona uwabona evuma yini?
Ama Republicans mina ngwami angiboni vele supporter noma yesekela noma yini ezoyenziwa nguBiden ngoba even khona manje sokudlule inyanga lamaviki ambalwa uJoe Biden wawina ipresidency kodwa lokhe besemba phansi bengafuna ukukonsida ukuthi uBiden nguyo ozoba ngumongameli omusha. So because of that mina ngibona bezozama ngazo zonke indlela ukupreventa uBiden ukuthi ama-nominations akhe awe-cabinet yakhe ahambe kahle. Ngoba ama-Republicans avota on partisan lines. Siyazi ukuthi uTrump the time ekhetha uGeneral Mattis bavoteli waiver yokuthi angene lapho. Kodwa siyazi ukuthi this time around ngoba lo uGeneral Austin ukhethwe nguBiden abasoze bayivumelele waiver eSenate. Sizobona nje kusiba lobunzima obukhulu lapho ukuthi iSenate ipasise leyo. Ngoba ama-Republicans kumele unanzeleli ukuthi wona vele mthetho awo avota on partisan lines. Siyakhumbula uBarack Obama ngo-2016 ukushona kuka Supreme Court Judge Scalia wazama ukuthi amureplace eSupreme Court ama-Republicans emba phansi athi hayi cha uPresident omutsha njengoba kungumnyaka wokhetho uPresident omutsha nguye okuzomele akhethe uSupreme Court Judge. Kodwa sibonile ke kuwo lo mnyaka esikuwo lo kushona uSupreme Court Judge uGinsburg. Wona ama-Republicans ajika futhi aphendula into abayisupportayo last time bathi hayi cha this time around hayi kumele uTrump anikezwe ichance yokuthi aappointe ujaji omutsha.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ungumsekeli kamnumzana Joe Biden. Suga madoda ikhonjiwe insizwa yakoShoko kasalale ebusuku lemini lapho ngoNigel Shoko esigqibela ke uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili Ulo yedwa obulawe iCOVID-19 eHarare izolo labafika phose ikhulu 95 yababanjela umkhuhlane elizweni jikelele. Kunanzwa ilanga le Human Rights Day namuhla, abanye besithi uhulumende kaMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula okaMugabe. Lanxa izulu lisina kuhle endaweni ezitshiyeneyo, abanye bathi balakho ukubhekana lendlala njalo ngomnyaka ozayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo.